Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 27 kumabasa 2023. Igama nguntungamile nkomo endabeni zethu lamhlanje.
It's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned this particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ofunyanwe ngomthethwandaba namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uzagwetshwa kusasa.
Sisiqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni athiyeneyo e-Afrika nakwezinye iindawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe eredi ukubana uZimbabwe wonke nozulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso sisuka ngaphi siya ngaphi.
Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethekelela inkokheli ye-SADC le-African Union ukuyakhulumisana layo mayelana ngokhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Abezanu-PF labe-TCCC bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ufunyanwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uzagwetshwa kusasa. Umnumzana Ngarivume ubotshwe wetheswa leli cala ngomnyaka ka-2020. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ungarivume wethesa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphatheke ekutshengiseleni okwakumele kwenziwe ngoNtulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala lelesithi ikhasi le-Twitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe njalo kalanda lokho okwalotshwayo. Umantshi uNkosikazi Ferris Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi ukuba uZulu aphatheke ekutshengiseleni ngoba ehlala ekhuluma lentatha lezindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba uNgarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe uNgarivume kazange ephikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapolisa okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe kwenzela ukuba angatholakale lecala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
The court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public.
Umthethwandaba uthole uNgarivume elecala lokutshotshozela udlakela. Bathi kabavumelani nalokhu akutshoyo ukuba kazange abe kuTwitter. Ukutsho uMaduku uNgarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukenele yakhe.
I mean, it's unfortunate for them to convict me for number one, an offense that I never committed.
Kubuhlungu ukuba bathi ngilecala engingalenzanga, angizange ngibe le-Twitter abayitshoyo, ukutsho uNgarivume.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Abanye asebetholakale belamacala afana lelikaNgarivume ngumnumzana Job Skala, yena ozagwetshwa kusasa. UNkosikazi Fatsa Imayere lo Tsitsita Ngarembwa abatholakala belecala leli lo mnumzana Hopoch Ngono watholakala engelacala. Wolunye udaba abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe umnumzana Christopher Mthwangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni lezindaba eHarare abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMthwangwa usehlale isikhathi eside ngemva kokuba wavotelwa esikhundleni lesi kumnyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso yomnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka ezihlalweni abazange babe lokunanza le nhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba sibe siyasebenza bezisebenzela bona lemuli zabo. So sisele nje singathi siyizintanda.
Imizamo yokuzwa ukuthi uMthwangwa uthini ngalolu daba yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe. Luba imibuzo ethunyelwe kumakhala ekhukhwini ngeWhatsApp. Kodwa kunyanga ezanda kwedlula utshele intatheli izindaba ukuba inhlanganiso yakhe isamile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalonyaka. Kodwa uMathibela uthe lokhu akukho emthethweni esithi baza kwenza umhlangano ukukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukusungula uhambo lokuyahlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC kanye le-African Union ngenhloso yokucela inhlanganiso zombili ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilibezela. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli se-TCC umnumzana Ostelosi Gift Siziba uchasise kabanzi ngenhlelo zebandla lakhe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka ekukhetheni abazalimela lonyaka.
Thina sokujabula ngoba iprocess yethu ikhethe abantu abachiyeneyo, kulabatsha bavela ku-student movement, kulabantu abavela ku-civil society, kulama-labor activists, kulama-media practitioners abaritayileyo, kulama-veterans akhethweyo ngabantu abachiyeneyo. Ungakhangela umagredo ngoba nominethwe ngabantu abaningi eMondoro, eMashonaland, West khonangale. Kuyasivezele ukubana inhlanganiso isebantwini, inhlanganiso ngeyabantu.
Usiziba uthi uqakathekile ukuba umkhokheli webandla lakhe umnumzana Chamisa aphatheke kuhlelo lokuyabonisana lapha kwamanye amazwe kanye labenhlanganiso ezigoqela e-SADC le-AU ukuze kuphunywe lamacebo okuphathisa ukuqhutshwa kokhetho ngendlela ebalulekileyo.
Siziqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni achiyeneyo e-Afrika lakwezinye indawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe e-ready ukubana uZimbabwe wonke loZulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siya ngaphi.
Okugcizelelwe ngocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana abekezela Gumbo.
Abantu beZimbabwe ihistory yama-election eZimbabwe sebeyizwile. Akukho kuhle njengomkhokheli kumbe nje iphathi elifuna ukukhokhela abantu ukuthi itholakale kungela lutho abantu abalenzayo. Kuyayenza ukuthi bekhanye njengabantu abayenza something ukwenza i-diplomatic offensive nale abayikhulumayo ngoba abantu bayikhangelele. Okwesibili, amazwe angaphansi kwe-African Union bafuna i-agenda yokuthi bekhanye ngani ba-democratic kumbe balandele imithetho yawo. So ukuthi liphushe amazwe lawa implemente imithetho yawo ngoba imithetho yezwekazi le-Africa imithetho ye-SADC yokuthi ama-elections kumele be free and fair kufakiwe ama-guidelines.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungagwa yena upha umbono wakhe ngodaba lokwamukelwa kwamalunga aye kwamanye amabandla abafisa ukuncintisa kukhetho bemele i-TCC.
Indaba le ilokuhlupha kodwa ilobunandi njalo. Kumele sinanzelele ukuthi ipolitiki ihamba njengevangeli. Kutsho ukuthi ungavula inkonzo ukhona ukwemukela lowo muntu ozabuye sithi mina sengifuna uNkulunkulu. Sinanzelele njalo ukuthi okwakwathesi iningi labantu abaphuma ebandleni akade bephuma kulo ngesikhiwa singathi ngabantu abapolitically active, ngabantu abawomele ukusebenzela ipolitiki.
Abe-TCC bathi khona kuzoqhutshwa ihlandla lakugcina lohlelo lokudinga abazamela leli bandla kukhetho oluzayo bevelela kumagama alabo abathakazelelwa nguZulu ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi kodwa bakhathazekile ngenhlawulo ebizwayo lapho sekubhaliswa amagama abazancintisa kukhetho ezama-nomination fees, kodwa besithi balabo abantu abeneleyo abazomela ibandla leli kizo zonke indawo lapho kuzoncintiswa khona. Abebandla leli bakhala njalo ngokungaphiwa ugwalo lwabalelungelo lokuvota lona ukhetho solusondele. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umhlangano walonyaka weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls eZimbabwe okwakuqala embalini yawo, wona ovele uqhutshelwa kwele Rwanda uqhubekele phambili namuhla. Lo mhlangano uqale izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe izinkokheli zamazwe amahlanu ezibalisa umongameli Emerson Mnangagwa waseZimbabwe, uPaul Kagame waseRwanda, uHakainde Hichilema oweZambia, inkosi ye-Eswatini uMswati wesithathu kanye lomnumzana Lazarus Chakwera waseMalawi. I-Studio 7 ixoxelo meya weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini yambuza ngokuqakatheka kokuqhutshelwa kwalomhlangano edolobheni lakhe.
I-conference leyi eyenzelwe eFentios izaphathisa kakhulu uZulu weVictoria Falls ngokuba abantu bayathola imisebenzi. IFalls ibivalile ngenxa yokuthi i-COVID-19 pandemic ama-effects ayo ebesenza abantu bengatholi imisebenzi. So kwakathesi abantu batholile imisebenzi, njalo i-conference leyi iletha abantu abaningi, 3,200 delegates, ukwenza ukuthi bethole i-business, ama-lodges, ama-hotels ebegcwele iviki yonke leyo, okwenza ukuthi impilo itshintshe ebantwini. Njalo ifundiswa okuningi, especially on the use of ama-ICTs, new technologies in doing business, lokukholaborata kwama-African countries in order to transform people's lives. Soon after this conference, kuyaqalisa i-carnival, kuyaqalisa namhla, phele mhlaka between 29 and 30 konapho. Ngathi this week yonke business ingenile force. Ama-tourism companies are doing a lot of business, impilo yatshintsha ebantwini.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho leVictoria Falls. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority, umnumzana Godfrey Koti, ngomcimbi weVictoria Falls Carnival ozakwenziwa ekugqitshweni komhlangano lo omkhulu oweTransform Africa Summit.
Lo umdlalo owenziwa ngosomabhizinisi abatshiyeneyo abambanayo ukuthi basincedise ukuthi sibone ubuhle obukhoke kwezamadikre ezamasikari lezi-ke labazilibazisayo bonke abahambayo ababefuna ukuza eVictoria Falls. Siyabaqonqosela sibili kakhulu beze bezebhekisa ubuhle ukhona kuleli laseZimbabwe, bezobona ubuhle obukhona eVictoria Falls. Sikhangele njalo-ke labangane lezihlobo ezizobuya ezifike kubo 5,000 kulo nyaka, lapho esengele khona kuye ukuthi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu ukuthi abantu baze bazozilibazisa. Kodwa thina njengatourism masikhathi labantu laba ngu-5,000, sikhangele ukuthi ngumuntu ozasuka lapho avela khona uzagada lo bhasi kumbe uzashayela imoto yakhe lapho esezofika-ke eVictoria Falls, uzadlula endaweni ezijiyeneyo ebona kona okuhlukene esidla bezilibazi endleleni lapho-ke i-economy ye-tourism iyabe ihambe kahle. Sikhangela njalo-ke indawo zokulala bezokuphumulela khona bazabe besincedisa lawo senza-ke okuse kulezi ndawo beletha-ke izuzo ehlukeneyo-ke ekuhlandla-ke le-tourism lokwethekelela kwethekelelwa khona ngaseke ngase-Victoria. La mazwe ahlukeneyo azabe khona ahlasimisela i-Namibia, i-Botswana, i-Angola, i-Nigeria, i-Rwanda, babe lapho-ke besenza into ezehlukene ezilokuziba ngaphakathi-ke kuleli hlandla-ke e-Victoria Falls yomabo.
Umnumzana Godfrey Koti isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority. Umphathintambo kahulumende waseMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namuhla uxoxisane lomnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele we-United Nations kanye lomnumzana Moussa Faki Mahamat umgcinisihlalo we-African Union Commission ngokwenzakala kweleSudan lapho kulabantu abedlula kancane amakhulu amahlanu 512 asebefile empini yomvukela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalwisanayo kulimpi uGeneral Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho leSudan lo General Mohamed Hamdan Dagalo okhokhela icele lebutho ele Rapid Support Forces bevumelane ngolwesibili ukuthi bake babeke phansi izikhali okwensuku ezintathu ukwenzela ukuthi amazwe wonke esuse izizalwane zawo kulelo lizwe. Kodwa abezindaba beReuters babika ukuba iqhubekela phambili ilimpi kwezinye indawo edolobheni elikhulu eleKhartoum. Kubikwa njalo ukuba kulabantu abaningi abagoqela abadabuka eZimbabwe abafisa ukuhlengwa ngamazwe abo lenhlanganiso ezizimeleyo abalwisanayo amacele alwisanayo angalalelana umanyano we-African Union amise limpi. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe ezimele.
Indaba yeSudan indaba enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi ngo-2019 kwaba lekhu. Kwathi ke ngo-2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni kwaba lekhu njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Burhan loGeneral Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe usewakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 100,000, 120,000 amasotsha. And kukhanya batshaya imbhobho, batshaya izigwagwagwa, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahambe yengenela. Akusonto elula leyo. Ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe eSouth Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhangela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babanani?
Kulamanye amazwe akade engenela okuthiwa angenile eSouth Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxe yibo abanika lo uGeneral Dagalo Hemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye kade besilwa bevele eTigray belwisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi. Kukhanya zinkunzi ezimbili ezisesifayeni lapha. So elemelika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe ipressure, kufakwa ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ime.
Umnumzana Thabang Nare yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBoston khonapha eMelika. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Joe Biden weMelika wenzele omunye wakhe umongameli Yoon Suk-yeol wakwele South Korea idili ntambama izolo. Ngaphambilini uBiden wazise ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwamazwe omabili esizanikeza ele South Korea ithuba lokudlala indima enkulu ekuqoqweni kwamaqhinga okumelana lengozi yokuhlasela okungabe kuqoqwa ngele North Korea ngezikhali zempubhiso ezenuclear. Owake waba ngusibalukhulu wesabelo se-Arkansas kwele Melika u-Asa Hutchinson ngolwesithathu usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokufuna ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo. Abebandla le-CCC labeZANU-PF bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo okuthiye uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi. Abe-CCC bathi ukukhuphuka kwentengo lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukulungisa umnotho. Ngokunjalo bathi kumele likhitshwe embusweni kukhetho oluzayo. Kepha abeZANU-PF bathi osomabhizimusi bakhuphule intengo ngabomo besebenza le-CCC ngoba bezama ukucunula uZulu ukuze engavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Idola leZimbabwe lalo liqhubeka ligugudeka nxa liqathaniswa leMelika. Idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-CCC umnumzana Abednego Bebe endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kunesandla esithile esiqhathileyo esiyiso esiyenza ukuthi kube lomumo nalo obangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo zokuthi abantu basole uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo. Amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo zisiya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa-ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonoko kwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende weZANU-PF. Kwenziwa ngabomo khonoko nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isimile enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babu Bebe nansi indaba yamuzu babu Gawule akhuluma uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende weZANU-PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilingi leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi sancele sami leso sikuthundu ingomyameka kayilolwanga ayihloka lamleli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcinwa ngumalimali. Kambe umalimali nalapho uqondi na ukuthi okwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa naye umalimali nalo uGawule kasayifuni ibhondi ufuna i-US dollar. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina mfuna ibhondi mina uphakama isandla kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kungenje izitolo zemakhaya ikakhulu akusela ezithatha ibhondi.
abantu abathengisa amatamatisi akusela ofuna ibhonzi. Kutsho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kule problemu ngoba yena usola isandla esingekho. So ukuthona sivala ngokuthi khona kule sandla, akulasandla la, kunokwehluleka. Ukwehluleka umkhonomi weZimbabwe awusikho ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawumhluleki, kodwa udalwa nguhulumende ngoba uhulumende kufanele abise amapholisi azakwenza ukuthi khona umkhonomi uthuthuke uye phambili. Amapholisi kawadalwa ngababhizinisipo, kodwa adalwa nguhulumende obusayo. Akudingi rocket scientist malimami yekuyela ukuthi umrobhe abantu kungaba kungasiseretiyeni.
Nanso baba Gawule amuzwe akhuluma uBhebhe, kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli ubaba uChiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukutshabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika. Kodwa njengokutsho kukaBhebhe labanye esikhuluma labo uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje umnotho uyalehlula selehlulekile baba Gawule, yikho idola liqhubeka lichabalala nje.
Ngiyakuzwa baba Nkomo umzukulu wami uBhebhe, ngiyamuzwa sibili. Kodwa ke mthanda ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga ezazifakwa ezomoya lezi ama-RTGS ezazisezilokhuzwa ngale angabanye bezifaka kwase kukhweza suku zonke ama-rate ekhwela suku zonke. Kwakusenziwa ngubani lokho? Kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi ama-rate akhwele suku zonke? Uminister of Finance uMthuli wagcina esesiba lecebo wakuvala khona kokuyinto kwakhona. Kodwa-ke uyabona nxa uMthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhoboza futhi igabha uvuze kwenye indawo, amatsotsi-ke agcwele indawo yonke lakithi epartment akhona amatsotsi, izigangi zikhona indawo yonke, ku-opposition zikhona nakuzantiyozi zikhona izigangi. Yikho enti mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe, uMthuli is working very hard ukuthi aqondise izinto njengominister wefinance.
Luyasondela ukhetho baba Bhebhe, lina njenge-CCC kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe? Kungani abantu bamele belivotele?
Wathi ngizakutshela into ezintathu mpinkani ngiyabuya kekwakwangiziphe-CCC. Wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngiqondise ubaba umamami la. Kule nto ezintathu eziphilayo la, kule nto okuthiwa yikwehluleka, kule nto okuthiwa yikwedlulwa, kule nto okuthiwa yikuthutha. Okwakuqala, izane iyehluleka. Ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu. Wangisithi iyehluleka, ngiza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa. Thina ngesikhathi senti sisila into yenkululeko, sasidiliza amadibha, sasidiliza izikole ziyethu zijise ezinye sizivale. Kodwa uSmith kazange ahluleke, size salithatha ilizwe simsapotheda. Uyanizwa, ngikhuluma ngesapoti sengiqamba line, hhayi leka ekamalimami yokuthi kule sapoti njani akhuluma ngebala alizwayo.
Umnumzana Petniko Bhebhe lilunga lebandla le-CCC. Ubexoxa endawonye lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule. Ku-Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana ezindlini, i-domestic violence. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume uza kwetshwa kusasa ngemva kokudliwa licala namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona. Murara zvakanaka.